uzulu weZimbabwe utshengisele ukukhathazeka ngombiko othi amabhanga onke aphiwe umhla ka-15 mfumfu ukuthi abe sevulele uzulu ama-akhawunti amabili atshiyeneyo azokwehlukanisa idola lemelika laleyo ekagesi e-RTGS. Ephethulwa umbiko wakhe wemali owe-monetary policy uSibusiso Dlugulu webhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangushka uthe laloba sebehlukanisele lawo ma-akhawunti idola lemelika liyaqhubeka lilingana nedola eliku-RTGS. Lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu osele zibuza ukuthi pho kungabe kwehlukaniselweni ama-akhawunti nxa isisindo sedola lemelika nele-RTGS lingene. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Dunga uthi le yindlela kahulumende yokutshontshela uZulu imali yakhe yaphandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lithwele nzima ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga okufunakalayo elizweni.
Sinezindaba lapho ezenzakalayo elizweni ukuthi uhulumende naye sesithi kumele kuvulwe ama-akhawunti angu-2 eyinye ibe yi-RTGS balance account eyinye ibe yi-US dollar account. Nasikwazi ukuthi kuthoni kumbe abantu bakhona bayathembeka yini ukuthi ama-US dollar angikhona singakafaka ku-akhawunti kumbe ngathunezela imali ngifake khonapho ngizayithola yini ngama-US dollar, ngoba sebetshengisa ukungathembeki emuva ngayo. Khathesi asikwazi kumbe bazakwenza khonokho abakuthi ukuthi bazasinika imali ngama-US noma ngavula i-akhawunti yama-US dollar. So hhayi, nabele kambathembi sibona ngani bafuna ukusidlela imali sibili, bafuna ukusiphinda khona kuthi alakwenza ba-2008 bafuna ukusiphinda futhi.
Abebhanga le-RBZ bathi sebevumelane labebhanga lezwekazi labensundu le-Africa Export Import Afrinex Bank ukuthi bazaletha imali eyizigidi ezingama-500 million emalini yephepha ledola lemelika ezaphathisa ukubhadala labo abafaka imali yabo ku-akhawunti yemali yaphandle. Kodwa abakhulume ne-Studio 7 bathi abalathemba laleli bhanga ngoba besakhumbula izithembiso ezenziwa ngesikhathi uhulumende esethula imali yomhlobo we-bond note ukuthi asoze alahlekele imali yakhe ekwamanye amazwe ngomnyaka ka-2016.
Athi nasesidiniwa amadlwane la ngoba ungakhangela ukuthi ekuqaleni i-Absa Exim Bank le yakuya i-CT iyathembisa iyasekelana lebhanga le-RBZ letha ama-bond note lapha. Nanku sesibone i-RBZ sikhukhulile futhi i-Absa Exim Bank le asisayibona ukuthi siye ngapi ngodaba lama-bond note.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Arthur Siziva uthe uhulumende kufanele aphumele egcekeni uZulu weZimbabwe sikamanga eqinisweni ngesikhathi ethembisa ukuthi ama-bond note azaqhubeka elingana isisindo ledola lemelika ayabe eliletha ebhanga.
Thina sisakwazi ukuthi uhulumende uzama ukuthini lapho. Wasitshela ukuthi i-bond note kumbe konke ongama-RTGS akhe la ayalingana ledola lakwemelika. Ngakho-ke nxa sesitshela ukuthi sokumele sivule ama-akhawunti amabili atshiyeneyo, asisakwazi ukuthi uzama ukuthini. Sokumele abuye aphume phambili avume ukuthi waqamba amanga futhi sibe lethemba lokuthi useguqukile. Nxa engazange ivume ukuthi waqamba amanga, asisoke sitshintshe lathi, asisoke sihambise imali leyo kumabhanga.
Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe nezenotho zithi okwenziwe nguhulumende kumgceke ukuthi kakusoze kwanceda ukuqeda udubo olukhona elizweni lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi aphume lenhlelo ezidikisa umnotho welizwe okuzahuga abakwamanye amazwe ukuba babe nethemba labakwenzayo balethe imali ngokuthungula amabhizimusi lamasekithali eZimbabwe. Imele i-Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.